Ngibona ngani kuyahlupha ukuthi sazi kahle kahle ngoba udube silalelwe lokuthi njengoba ubona kule mbhalelo ephumile iqamba abantu okungani kuthiwa bathatha izimali bazithomisa elizweni, kodwa abantu abaningi kade becatshangelwa ukuthi bazaphuma kabaphumanga. Ngakho akwazakali mhlawumbe unkosikazi Grace Mugabe laye angabe ngomunye wabantu olezinto azenzayo kodwa esaze ezenziwa ngabanye abakuhulumende, okungathi ukuthi ngaleyo ndlela labo bakuhulumende kabazimiselanga ukumfaka ebuzimeni obukhulu, ngoba lokho kweplazi kukhanya kuyindabanyana okuncane, njalo ngeke kumphazamise kakhulu kangako.
Nxa silalela amazwi kamnumzana Robert Mugabe akhanya ecothoza umongameli Emmerson Mnangagwa, kawasoze na abangele ukuthi sicine sibona kuthathwa amanyathelo kumongameli Mugabe lonkosikazi wakhe?
Ngibona ngani bangakuzama lokho ngempela ukuthi bazame ukumthulisa kumbe ukumkhawulisa nxa yena engakhanya ngani ulwa labo, kodwa udubo olusalayo olukhona yilololo lokuthi laye umongameli uMnangagwa ukhanya ngalasi isiqiniseko kumbe isibindi sokuthi alwisane noPresident Mugabe egcekeni ngendlela yokuthi akwazakala ukuthi uPresident Mugabe angabe labangane abanengokungakanani kubutho lakwezinye inhlangothi zikahulumende ezifana nazenezo. Ngakho ngibona ngani sesekhathaza kakhulu lokuthi sazi sisikahle kahle ukuthi okungenza ukuthi uhulumende weZimbabwe kaPresident Mnangagwa abe lesiqiniseko sokuthi uzimisele ukulwisana noPresident Mugabe yikuphi. Okunye kwabo yikuthi usamhlonipha kuyikuthi akulayo uthole ukhona lwesabayo, kodwa kungabe kukhona okuyikuthi uyaukuthi akuphumisele egcekeni ngoPresident Mugabe.
Ake sikhangele uluhlu lwabantu lamankampani okuthiwa asa imali phandle kwelizwe, wena ukubona njani khona lokho? Uluhlu lolu yilo kade lukhangelelwe ngabaningi na?
Hayi ke ayisilo lolu luhlu lolu, ngoba bakhona abantu abacatshangelwa ngabantu ukuthi bahuquluze izimali, hatshi nje ukuthi baziphumisa ngaphandle kwelizwe, okucatshangelwa ukuthi bazihuquluza bezithatha kuhulumende ngendlela engekho beziphumisa ngaphandle kwelizwe. Abantu bekhangelele kakhulu ukuthi uluhlu lolu luzaphuma lunabantu bonabo, kodwa kwaphuma nje uyisolungani ngolwabantu uhulumende acabangela ukuthi bangabe benecala njalo kazimiselanga kangako ukuthi ababophise ngani uyabancenga ukuthi nxa umnyoni phakathi kwalawa amakhono ekhona owaphumisa imali phandle kwelizwe kayiphendukise. Khonokho kutshengisa ukuthi uhulumende akazimiselanga ukusebenza nzima alungise ubuhoqululi elizweni. Uthanda nje ukuthi enze ngani uyithusela, ukhanya ngani kukhona akwenzileyo, kodwa akula impumela ezavela kulolu lusu olukhutshwe nguhulumende emalangeni adlule.